eNdebele.
Lami ithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-6 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo ukhetho lwama-by-elections.
Lobudlawudla ngilapha sesiya kuma election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu la ngokucindezela abantu ayisiwo ubukhokheli lo.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana elizweni ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC.
Bekungelanto abayenzileyo akuhluphana nabo kwamapoli namapolisa kweyi ukuthi amapolisa bebesithi bathengisa endaweni lapho ungavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona.
Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi imbiko ehazwe ebulenjini eyokuthi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsai Mahere waloba esola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution.
Umdlali wenguqu yabesifazane wayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lelama Warriors unkosazana Rufaro Machingura kaSekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo kwezinye izigaba zelizwe kuqutshwa ukhetho lwama-by-elections. Abanye abesifazane balimala kulolu dlakela njalo ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lihlezi lisithi amalunga ibandla le-ZANU-PF yiwo abangela ubudlwangudlwangu lobu. Kodwa unkosikazi Nyoni uthi ngumlando wamapholisa ukuthi abophe abadala amacala kubonakale ukuthi ngobani. Kungxoxo ayiqhubelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7, unkosikazi Nyoni yena umela iNkayi North edalele parliamente njalo engowebandla leZanu PF ukhuthaza abazali ukuthi bondle kuhle abantwana ukwenzela ukuthi bengangeneli udlakela kusasa njalo bengahlukuluzi behlukuluzana ezindlini.
Ngiselo mama umuva iloko kuthiwa domestic violence kumbe sithi ubudlwangudlwangu ngekhaya. Lobudlwangudlwangu lapha sesiya kuma election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu la ngokucindezela abantu ayisiwo ubukhokheli lo. Ubukhokheli ngumuntu omalaphana, umuntu wathi ye ngizamvotela ubani ngezenzo lezi laleziyana. Asibathandi-ke zihlobo zami abantu abadinga amandla epolitiki, abadinga ubukhokheli ngokucindezela abanye abantu, ngokutshaya abanye abantu lange-violence. Lokho sithi arch makungenzakali. Bomama, asicebenini, singabona nje kule zinto ezinjalo sizireporte. Njalo umuntu onjalo oyabe kutshaya kumbe kutshayisa uyabe sithi ubusumvotelela ukuthi kutshayile phele silonda sakho siyafaka xa siyene khetheni ngokuthula. Umuntu wonke emelaphana atengise ubukhokheli bakhe, abantu babuthenge ngevoti yabo, hatshi ukuthi abesetshaya abantu abathintele esibayeni. Asizonkomo phela, singabantu abacabangayo. Kumele siphiwe ixesha lokucabanga ukuthi umkhokheli wami nguphi njalo ngizamvotelelana. Okokugcina-ke yi-child abuse le-child marriage, ukuthi umntwana omncane olet 8 years, 9 years, 13 years, 11 years, njengesakubona nyakenye akhanye uzithwele, okutsho ukuthi uyabe ehlwanguliwe lowo mntwana. Lokho bakithi sithi bobaba, umuntu ongubaba gala similo uma esenza into enjalo. Ubaba lesimilo, ubaba ohloniphekayo, uhlonipha abantwana, ukhulisa abantwana, usebenza kwanye lo mama wangakwakhe labanye omama labo babesiqintini ukukhulisa abantwana. Yinhlanyelo yakusaza phela, ngoba lapha abantwana bezahlongula bebancane, njalo umntwana ungamhlongula uyaphambana enqondweni, but ungamhlongula aphinde azithwale, uphambana kabili, aphambane kathathu. Yikho esikuthandayo yini ukuthi abantwana bethu babe yikho kona. Bazali kasivikele nabantwana. Sengitsho njalo, kuyangithabisa mina ukuthi eZimbabwe sesibonile ukuthi abantwana abangamankazana bayakuthanda ukufunda. Njalo ezikolweni eziningi uzathola ukuthi iclassroom ilama mankazana amaningi kulabafana. Ubusuthola njalo ukuthi lama universities amankazana amaningi ayagraduate okudlula abafana. Noma bangaze babe bayacindezelwa, bayanzwa lokhu lalokuyana, balokuzimisela thize. But kungasitshengisela futhi ukuthi umntwana wethu ongumfana sesimkhohliwe, sesimchiyile.
Lo ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane, obexoxa icingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7. Lithiye indlebe kuona lo msakazo kusasa ngomgqibelo lapho lamuhla ngomgqibelo lapho unkosikazi Nyoni achasisela abesifazane ukuthi bengathola njani usizo lokusungula amabhizimusi ehlukeneyo ngemali abangayithola emabhanga kahulumende. Kunjalo nje, amagqwetha alwela ilungelo loluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana elizweni, ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamakhansila aleli bandla amabili ngolwesithathu eHarare, umnumzana Herbert Gomba omela uward 27 lomnumzana Love Moma Kuwerere okaward 25. Ugomba uphange wakhululwa kungelacala aletheswayo. Umakuwerere yena wetheswa icala lokuziphatha ngobudlwangudlwangu ngemva kokumela abaphila ngokuthengisa ekade behlukuluzwa ngamapholisa. Ukhululwe laye ngemva kokuhlawuliswa imali yefine. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi ummeli wezengeza West umnumzana Job Sikhala laye olilunga le-CCC elokhu evalelwe eChikurubi Maximum Prison lapho asefikise khona inyanga phose eziyisikhombisa evalelwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele egqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khosa Mncube obemela ukhansila Makuwerere. Uqala ngokuchasisa ngokubothwa kwalukhansila.
Ngompolisa bebesithi bona bebezama ukuthi babophe ama-vendors, yena wasengenela ebaphambanisa umsebenzi wabo ekubopheni ama-vendors lapho. So khanya kube lokungazwisisani kuhle lamapholisa khonapho bona bekuthathela ukuthi kusho ukuthi uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo. Yena kuyikuthi ayi ukoda ubebuza nje ufuna ukuthi azwisisise ukuthi kanti ama-vendors lawa babotshwa ngalithi. So khonokuyana amapolisa bona basike bakuthathela ukuthi kutho ukuthi ayuvele uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo, basebembopha. So ukuthi ngokunjalo-ke esiteshini basebesithi bona ngabhadale ifayini ukwenzela ukuthi bamkhiphe. So kufanele ukukhulula
ukuhlawula ifayini lokhu gqwetha kutho yini ukuthi uyalivuma icala?
Hayi, yena ukulivuma icala vele akalivumi, lakhathesi lokhu uyalilandula. Ube yena bekukhangele ukuthi xa kuyikuthi bengabhadali uhleke engahlawula ifayini le ukuthi ukuthi usiyalala esitokisini siyaziswa ekhoti ngemva kwe-48 hours. So khonokhena ngibona-ke akukhangelele wasengelele waseqinisekana ukuthi kungcono ukuthi ahlawule-ke leyo fayini akhulule. Umuntu ekade sithi bekuvele kula ma-programs amaningi kade funa ukuthi abewenza, so ukuthi alale esitokisini bekuzasifaka umphambanise kakhulu.
Wona amavenda laba abathengisa ezitaladeni bebenzeni beze behlutshwe ngamapholisa?
Bekungelanto abayenzileyo akuhluphana nabo kwamapolisa, amapolisa kwebi ukuthi amapolisa weze city bathengisa endaweni lapho ungavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona. Kanya yikho lapho usuke khona lo councilor la esendlini elefuna ukuthi azwisise ukuthi kanti kungani amapolisa weze city abantu laba bathengisa endaweni ongavunyelwa ukuthi bathengise khona. So yikho usuka sehluphana khona lamapolisa, amapolisa sebe kuthathela ukuthi ufuna ukusiphambanisa emsebenzini wethu.
Umongameli Mnangagwa lo hulumende wakhe bathi amalungelo ahlonitshwa ngokufaneleyo eZimbabwe, kodwa abanye bayakulandula lokho bathi abantu bayahlukuluzwa, abantu bayabotshwa mahlayana. Ungathi ukubotshwa kuka Councillor Makuwerere kuveza ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu yini?
Khona ukubotshwa kwakhansila lokhu kuvele kuyasoleka ngoba ubotshwe ekuthini ube ngumuntu okuyikuthi ubedinga ukuthi azwisise ukuthi kanti vele kuhamba njani. Amapolisa bona babuthathele ukuthi vele kasifuni ukuthi usosiphambanisa wena emsebenzini wethu lowo. So khonokuyana vele kusuka kutshengisele ukuthi ilungelo labantu amapolisa akabaliphathanga ngendlela yakhona. And kusuka kungabi isibonakaliso esihle ekuthini isiyilizwe esizama ukuthi sitshengisele ukuthi sesihlonipha amalungelo abantu, kodwa nampo abantu bafunga ubothwa nje.
Alo-ke ngumnumzana Khosa Mncube, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, njalo nguye obemela ukhansila we-CCC umnumzana Lamo Makuwerere obotshwe ngolwesithathu wakhululwa ngemva kokubhatala ifayindi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi akula kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi okuhazwe ebulenjini okokuthi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsai Mahere waloba isola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo. Umbiko lo ulomlayezelo lapho okuthiwa uMahere nguye owayekhuluma kodwa igama lakhe alikho embikweni lo. Lombiko uthi uSikhala bamkhuza yinkokheli ye-CCC wala elokhu ekhuluma amazwi alocuku, njalo ukhanya efuna ukuqeqebuka kubandla ngoba esithi inkokheli ayimnanzi esejele. Kodwa umsekeli kaMahere umnumzana Gift Ostalos Siziba uthe umbiko lo ungamanga, njalo uyakhanya ukuthi ngwabantu abafuna ukuphosela inyoka ephilayo phakathi kwenkokheli yebandla. USikhala uncitshwe njalo ithuba lokuhlawula ibail ngolwesine osekwenza abe esestokisini okwamalanga adlula amakhulu amabili. Okunengi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluli umnumzana Samuel Leme walele uSikhala ithuba lokuhlawula isibambiso sebail ngemva kokuba amagqwetha akhe ekhweze udaba lwakhe emthethwandaba waphezulu esithi ngoba uMantshi unkosikazi Thafazi Kwamithi wayephosisile ekwethuleni isinqumo sakhe unkosazana Ellen Shiriedenga isiphathamandla se-CCC uthi kabajajuliswa isinqumo sikamahluli Leme.
Njalo lecala leletheswa uSikhala kalicacile ngoba nxa ngabe licacile ngabe uyaphuma entolongeni njenga laba abanye bakhabaphumani.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lesi sinqumo siveza sobala ukuba abemithethwandaba bethatha uhlangothi endabeni eziningi eziphambi kwabo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution, kanti-ke lokuhlonipha izivumelwano zomhlaba eziphathelene lamalungelo abantu. Indlela aphethwe ngayo kuyindlela yokuhlukumeza ngendlela phezulu kakhulu. Usebotshwe njengalokho esithi political prisoner, uyalelwa ukubona amadokotela, uyalelwa ukwelatshwa, uyalelwa ibheyili, uthwaliswe nzima njengendlela embi okumangalisayo.
Kusenjalo abathutshisi bakahulumende bathi bebengalungelanga ukupha impendulo kusicelo esakhwezwa nguSikhala okuyabe kukhulunywa emthethwandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokuphazamisa ukuqhutshwa komsebenzi womthethwandaba ukuthi kusakazwe kubomabonakude. Abathutshisi bathi khona bezaba lempendulo kulesi sicelo okwenze uMantshi unkosikazi Murewana Jogofa athi laye uzokwethula isinqumo sakhe edabeni lolu ngomvulo wevikezayo usikhala ubotshwe ngenyanga kaNhlangula nyakenye ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukankosazana Ali njalo sikhathi sonke ecela ukuba atholiswe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe uyalincitshwa lelo thuba lanxa abebandla leTRCC besithi iyamhlukumeza imithethwandaba uSikhala ngokwezombusazwe umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi uthi uhulumende akangeneli kwezemadale ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis kama
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi amapholisa abophe unkazana oleminyaka elithumi lantathu 13 owePlumtree ogwaze wabulala umntwana oleminyaka emine 4 wafihla isidumbu phansi kombheda. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court uzavulwa ngeviki ezayo lapho okuzathethwa amacala okubulala angamachumi amabili lane 24. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Libingelele ku Studio 7, sibingelele ku Studio 7 okhuluma ngusibanda waselipani banjani abantu okukhona ukuthi uJob Sikhala sevalelwe okwesikhathi eside endekuzwisa ubuhlungu indaba kaJob Sikhala iyafana lendaba kaLookout Masuku abantu kufuze ngabe baprotesta bezama ukuthi live uThamisa kahamba ezefiyo kusadaka ku-AU nakubani bani aprotest ukuthi why uJob Sikhala lokhe vaye kuze kube namhlanje okunye futhi okufuze ukukhayele bathi bakithi izikolo la ziyadura ngani kwenzela ukuthi abantu bezibadla ngasafuni Mwana zile amatisha laba checking kata zemale Ndi abafundisi vile bakufundisa Special ama secondary teachers vile abafundisi Bayegile abantole menjalo Iyo mwana zile ukaila mwana Ukuta ama kwa ene mapu Amatisha ba maga mapu Uzi wani tutichua fundisi Kutubwane kuti buli magiwe yini Amatisha vile abafundisa fundisa Ndi ba checking kata zemale Kwenzi kuta abantole ama nini Mwana ma school dropout Sema ninga kukula abantole ama kwa 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 abasebe kwazi ukufundisa abantwana ikhulumende yona izihlalele vele ithena umnyango kuthena yena uzabhadala abantu ngo 2023 kodwa akukhwawe ikhonto enjalo ngani nje ukukhuluma nje ukuzikhulumela nje ukukhola isikhuluma nje ukuthi ngikholise ukukhuluma nje labantu kodwa abantu bona behlupheke yakunazela ukuthi kwakhona lokhu yibuhlupha amanga esiphila ngawo esiphiswa izana abantu kababambanga abantu bezibabhi babambane kabuhlupha babamanga kuhle bazazi bayikhiphe izana bengoba izana iyikhensa iyahlupha abantu
linjani kustudio 7 abasakazi nabalaleli siyabonga ndabe zinhlelo sithumela zona bengicela ukuzilimbuzele kulawa amadoda aba support CCC ukuthi kungani behlala bethuka abanye abantu imbono yabanye abantu baze batshela abantu ukuthi umuntu uyahumana emsakazweni lani liudlale ukuthi kumbe iStudio 7 sokungachamisa yini ukuthi ngokukampenela uchamisa umuntu ongasupport CCC sokumele ukuthi angafaka umbono wakhe ngoba uzathukwa sizayisaba phela sisakwazi ukuthi kumba kuse Studio 7 sokungeka chamisa na ukhona ubabo ozibize owathutshelwe isangoma sakhe angizwa abantu sebemtshela ukuthi uyahumana wathi no umbono wakhe lwani muntu lawe faka wakhe umbono lami ngifaka wami umbono hhayi ukuzothethiswa omunye umuntu emsakazweni lina liduba ngokuthi abalandeli be-CCC lizibona ngani lingcono kwabanye abantu i-CCC ayisobandla elitsha leliyana uchamisa kudala ekhona kwezombangazwe yini oswayenzayo ngaphandle kokufaka okambarami kobulawayo alikuboni konke lokho okwenu lifakwa amatomo likhangele phambili kuphela selihamba ligxeka yonke into yenzane likwenzayo lihlukane labanye abantu
siyabonga umsakazi eminyakeni omutsha 2023 hhayi abantu isikhathi sesifikile manje wahamba erejista ukuvota sivoteleni i-TRCC le mhlawumbe ingazama ukuthi sikhiphe izanu le ngoba izanu ngabantu abayizigebenga laba abantu abantu yizigebenga abacabangela bona kuphela ukuthi abantu baphila njani elizweni abalandaba ungabhekisa kwaziza kwamanye amazwe lamakhehla bahola imali yokuguga imali yani basiza ukuthi baphile manje ezimbabwe abalandaba lokuthi izalwane lamakhehla baphila njani lokuthi kwenzakalani ezikolo manje amatitsha aholi asafundisi bantu bakhuluma babothwa so kufanele ukuthi befe bethule ezibhedlela akuselamita akusayelatshwa ukuthi uyelatshwa ezibhedlela sokufuneka imali yabona ukuthi elizweni sokunzima kakhulu abantu uma bengasaphuma ngaphandle kwelizwe akuselampilo elizwe akusakhona ukuthi wondle abantwana usiphakathi kwelizwe phila kunzima kakhulu abantu asizameni ukuthi lo nyaka sivote ngobuningi bethu sikhipheni zano ngoba manje ngale kwalokho vele inhlupheko isazoqhubeka ngiyabonga abasakazi MK Dow 63 lapha kobulawayo ndaba kobulawayo ephumulayo
salubonani salubonani izihlobo ngiyacela usizo la ngalahlekelwa iwallet ilamakhadi lelayisensi phakathi konke isim khadi yasegoli ngagibeza abantu ngisukela ecross nesilobela nisiyafika ko-TM iwallet yayingasekho emotel so bengicela ongaba eyibonile oyisilahliwe bengicela usizo lidlulisele emagrupini onke maybe ngakhona ukuthi ngiyithole ngoba lelayisensi kunzima ukuthi uyithole igama ngujoshua ongabe eyitholile angakhona ukuthi angikontakte kuleyi number u 0612745706 ngicela ongabe eyibonile angisize so
sebengelela ku studio 7 lokhuluma ngamaphosa eJohannesburg siyabonga umnyaka omusha siyabonga umnyaka omusha abantu sibesukucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizamenini konke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi sekuleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu okuzadala ukuthi kube lamatitsha abavele kwezinye indawo kube namapolisa emgwaqweni avele kwezinye indawo emabhoda nibehlupheke yonke indawo ake abantu bezame ukuvotela okungowabo siyabacela shuwa siyabacela shuwa abantu abasha bonke basabhalele emazweni abanye abantu abahleli emakhaya abasebenzi namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu okuphula ijombo sizwakalisa izimfuno zethu sizwakalisa lokho esikufunayo ngevoti so ngiyabacela abantu bonke njengantu kuyenzeka nje sibambaneni sibe imiphakazi siba big people hlanganeni layo isisibe mhlawumbe like mazutaza i-coalition government hhayi ukuthi sithatha amandla ethu sohambise ngaphandla siyabonga sikuleli le-South Africa e-Johannesburg thank you so much
sabingelela emsakazweni sibingelela abalali bomsakazo sibonge kakhulu umsebenzi omuhle ngilusizi kakhulu ngokubona amacebo angamatricks amabi azanywa izanu PF ukuthi bayenze ukuthi bafuna ukuthi uJob Skara beze befike kuma-election balokhu bemvalele ejele sokucacile lokho ngoba omanje abahamba beyothetha icala likaJob Skara kuyabonisa ukuthi vele babethunywe yizanu PF ukuthi baligwele kanjani icala baliphawule kanjani icala manje umbuzo wami sekutheni amazimbabweni wonke ophosa izanu PF ma bekuvuma ukuthi izanu iyabavala nje ukuthi bengalokothi ukuthi bebonise indlela abafila ngayo kuze ufike kutheni umuntu njengoJob Skara obedlala indima engaka ku-CCC mayeza qeda umnyaka esejele kungakhanyi ukuthi abantu bezimbabwe bathini ngakho kusho ukuthi izanu uyakubona nje ukuthi hhayi laba sebafake ejele nje ayikho into abazoyenza yini kungake kwenzwa itoyitoyi nje kutoyitoyi nje kancane ukuthi nje kubona ngathi imizamo ukuthi phela ngeke phela abantu bonke aba-opposa izanu babafake ejele bababulala babakinatela so kuze kube nini phela noma siya kwi-election akusathembisi i-election akhona izaba friend fair ngoba masokuthowards election ngeke kube khona ukuthula baba besemajele bonke oChamisa bonke omqondisi wabo sebesejele manje kusho ukuthi kuye kuyinto enjani leyo abantu bezimbabwe ake bezama ukuyibhekisisa kahle lento ke beyifakela izibuko siyabona
video 7 sanimanani ngiyako mutsha kubasakazi bonke kanye nakubalaleli ngokunjalo angihlale phezu kwesidaba ngingachitha isikhathi ngizike laphana ukuthi umongameli wethu uzathula inkulumo ngokwenziwe nguhulumende wakhe okube yintuthuko asazi ke maybe mhlawumbe kumbe intuthuko ibe khona ngale eHarare thina ngapha esayidini lethe lecholojo asiyibonanga leyo ntuthuko ngathi nje since wathatha umbuso ngathi nje vele since 1980 navele ngale esayidini lecholojo asiyazi so ngizokuthi ukuthi kona uzathula umbiko ngentuthuko eyenziwe uhulumende wakhe njalo abantu behalalisa uhulumende bazamhalalisela labo oyenze intuthuko kiwo bazamhalalisela kodwa thina yikho into esingayihalalisa njengase side ngasecholotsho ngoba yikho into esiyenzelwa izami PF siyenzelwa izami PF ukuhlukumezeka nje kuphela thina intuthuko yethu siyazenzela echolotsho ngezethu izandla ikakhulu thina ama-diaspora siyazenzela intuthuko yethu siyakha izikolo siyakha amaklinika ngezethu izandla ngemali zethu uhulumende akakaza fake even cent so siyamangala ukuthi uzade kuhalalise kuhulumende ukuthi uyenzele ngoba thina sikwaziyo ukuthi asihlukumeze kuphela abantu sigcwele amazwe manje sigcwele wonke amazwe kathesi abantu bahamba nzima bangena emifuleni beriska ngempilo zabo bezama ukuthi befuna impilo engcono kodwa yena ethi uhulumende kahalaliswe ehalaliswa for ini ngoba thina okwabo kusihlukumeza kuphela.
Umdlali wenguqu yabesifazane owayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lele Mighty Warriors unkosazana Rufaro Machingura kaSekho. UMachingura wayesaziwa ngokuthi nguMafidi utshone izolo ekuseni emzini wakhe eWaterfalls eHarare. Okuninga sikuzweni kugeyina kumede Saidi exoxa lentatheli zindaba ecubungula ezomdlalo uThandazani Zimbwa.
Imeli yeZimbabwe ikakhulu labo abalandela umdlali wenguqu bahlulukele kakhulu ngemva kokulahlekelwa ngomunye umdlali owayelendimela umdlali wenguqu wabomama yena obeyibizwa ngegama lokubana nguRufaro Mafidi Machingura. URufaro ubelendimela enkulu ngemva kokuncedwa iqembu leZimbabwe ikakhulu ngo-2011 lapho iqembu lakithi elanquba khona kuBosasa ngendlela ayedlale ngayo lokuncedisa iqembu lakithi owayengumongameli webizwe leZimbabwe ngaleso sikhathi uComrade Robert Gabriel Mugabe wathokoza kakhulu watsho ukuthi ngizokuthiwa uRufaro ubise intokozo. Lokho kwakuhambelana nebizwe lakhe, ngakho-ke lokho ngiyabona kuyatshengisa ukubana lapha silahlekelwe ngomdlali obenja kungasenani eminye imidlalo ayeyidlalile wancedisa ukubana iqembu lakithi lama-Mighty Warriors liyefika khonale kumncintiswano yabomama e-Afrika njalo isandalo lokubana sihambe eBrazil kuma World Tennis Championships. So kwengumdlali sikulole ndimela onebizo lakithi ukubana lithole ukuhlonipheka kwezemidlalo wenguqu.
Ugulile na
uMachingura kukhanya usuke wehlelwa ngumkhuhlane esethiya ezenguqu kuphambanisekile, kukhanya kwade esadlala kwasekuphambaniseka seyehluleka ukuthi enelise ukuqhubekela phambili lokho edlala imidlalo yenguqu wamiswa sokunjalo kasazange impilakahle yakhe ayisazange imvumele ukuthi abe elokhu edlala umdlalo wenguqu. Njalo nke ngathintana nabanye abangabaqeqeshi bakhe, omunye olendimela uRosemary Mgaca watsho ukuthi hayi wayedlale kuhle, wamthatha wayedlalela iqembu leBlack Rhinos wamtisa kunational team njalo ubedlala emuva, wamsusa emuva wamdlalisa phambili lapho ayenelisa khona ukuthi ahlohle kakhulu ehlehlela iqembu lama-Mighty Warriors khona ukwenza ukuthi liphumelele lifika-ke kumncintiswano le engikhulume phambilini.
Uthiye bani muva?
Kungubi yakhe bekungakacaci ukubana obe labantwana abangakhi, kodwa ngumuntu obelemuli njalo ngumuntu oke waphila emshadweni kodwa bekungacacanga ukubana ube nabantwana abangakhi. Ngumuntu sibili owayevuthile obethanda impilo yokuphila engikhaya enomkakhe njalo labantwana, kodwa akusaphumelanga egcekeni sisazi ukuthi abantwana bahlebele bangani. Lokhu ukulahlekelwa esikwenzileyo nguye uRufaro Machingura kuyadanisa kakhulu, ngoba ngomunye owayeyisibonakaliso sokubana umdlalo wenguqu wabomama ungafika esiqongweni esinganani ngalokho ayekwenzele iqembu lama-Mighty Warriors. Sizakhumbula ukuthi iqembu lama-Mighty Warriors lihambe libe lakuqala enabo Machingura ukuyafika ku-World Cup yabomama eBrazil, yibe iqembu lakuqala. Njalo ngesikhathi sabo uMachingura baba lendimela enkulu umqeqeshi wabo engu-Shadrack Mlaudi, banqoba banze bayadlala emncintiswaneni emikhulu khonapha e-Afrika. Ngakho-ke ukuba khona kwakhe encedisa iqembu lama-Mighty Warriors njalo ehlohla kakhulu, khonokuyana kwatshengisa ukubana ube ngumuntu onjani, njalo kwathuthukisa ilizwe lakithi kwezomdlalo wenguqu wabomama.
Alo ke nguThandazani Zimbwa intatheli ehlaziya ezemidlalo obexoxa ecingweni lo gainer ku Medesite we Studio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lingaya ku www.voandebele.com. libe lempela sonto elithukela.